ama-basic conditions into evamileyo ukuthi ihlale ikhona njalo every other person oyaziwayo even elecaleni njani is entitled to be bail. Ngesilungu bakufaka bathi bona i-pretrial incarceration is undesirable. Kodwa into esesiyinanzelele ukuthi nje kulabantu abaprobotshiweyo bebotshelwa amacala wonalawo bonke bafakwe phakathi ukuthi kungafakelwani phakathi yinto nje esetha i-president e-wrong. Ukuthi lo ujaha lo ngumuntu umntakamtsanga uvalelwe, well, not we are not going to look at personality. We are simply saying ukuthi icala lonela lifaceayo njengabanye bonke shoni ukubavalela bancathi bail. I think so an act of desperation kahulumente. Asiye dobotshele icala leli. I am aware ukuthi kulabanye abantu ababotshiweyo njalo into engani iyethusa ukuthi bona lamacala ukuthi sibenzise ngamacala ukuthi wasibele umuntu osevalelela acitha ibail into engavamanga, into engajayelekanga. Kodwa njengoba sekunjalo nxa benobufakazi akuzaba ngamhlophe ngoba vele sesikujayele nje ukuthi kuyaqala kwani kunjalo kucine sesigelezele ngasifudlane sesikhohlela ngakho.
Kodwa khonokho ukuthi indodana yabo mthwangwa ibotshwe labanye kungaletha umthelela yini ongayenza ukuthi engasaphathwa njengendodana yesiphatha amandla sikahulumende?
Akhona kungelinye ilizwe sibile lingani ehlakaniphile nje izinto zibanjwa ngendlela eright. Uma uyise lo nina ngabe vele ngabantu asebe-resignile ngoba i-fact of order is grave ukuthi iziphatha amandla zikahulumende labantwana abayiwo abaphambanisa ama-government policies into engamanga kuhle. Kodwa njengoba lapha kusegangeni lezothambilo into nje zakhulunywa edlule. Kodwa khonokho nje ukuthi ujaha yena lowo usezithole esesimeni sona esayiso sona kule dent kubazali bakhe abayibo abangama-policy makers eZimbabwe.